Umnumzana abekezela amajokojoko umphathi intambo ezimra ekhangela umhlubulo ngezansi kwelizwe ukuthi sebelungiselele ukuthi bamukele isikhambi emngceleni etshiyeneyo. Ekhuluma le studio 7 umajokojoko uthe sebengezelele indawo lapho isikhambi ezingathola khona usizo lwezimra emngceleni kwimzamo yokuthi baphathise abantu ngesiphangiphangi. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi abantu bachitha isikhathi eside okungadlula ilanga belokhu belinde ukuthola usizo emngceleni.
As the Zimbabwe Revenue Authority, we have put in motion various measures.
Njengezimra sesifake amacebo athile ukuthi siphathise izihambi ikakhulu emngceleni eyaziwayo ukuthi iyaphithizela. Sizafaka amanye amafastela okuphathisa abantu ukuze kungabi lokuphuza.
Uthi njalo sebekhulumisane labanye abangaphathisa ukuthi kungabi lokuminyana kwezimoto. Njalo izinye izisebenzi zezimra ezikwamanye amahofisi seziceliwe ukuthi ziyephathisa emngceleni ngokukhathazeka ukuthi abachayeli bachitha isikhathi eside emngceleni belinde ukubhadala umthelo wezimoto we-temporary import permit. Umajokojoko ukhuthaza ukuthi abantu basebenzise amafomu akhona ebulenjini kukhasi lezimra.
This will also allow them, as I have said, to be able to complete and register the TIP.
Silakho ebulenjini lapho abachayeli abangazenzela i-TIP bengakasuki ukuthi bengafika emngceleni baphathiswe ngokuphangisa.
Kulokukhala njalo ukuthi abanye ikakhulu abachayela besuka kwele South Africa kudingana ukuthi bayalibele incwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi imoto yabo kayintshontshwanga besithi lokhu ngokunye okudala ukuphuza okungadingakaliyo. Umajokojoko yena uthi lokhu kufunakala kuphela uma imoto engatshayelwa ngumnikazi. Okunhlanganiso yabezimbabwe abahlala kule South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabena yena usola izimra ngesikhathi eside abantu abasichitha emngceleni.
Okumele ukuthi ngabe kuyenziwa ikuthi abantu bavele ba-apply online ama-TIP ukwenzela ukuthi bethi nxa befike eborder bengafiki behlala isikhathi eside, bengahle ba-apply online. Kumele ukuthi ngabavunyelwe ukuthi bahle babhadale ukwenzela ukuthi uma befika bafike badlule. Okunye futhi okuphuzisa abantu ukuhamba yokuthi kuyasetshwa kakhulu impahla.
Ngodaba lokuthi kuhle kubhadalwe i-TIP ebulenjini, umajokojoko uthi izimra kusigaba sokulingisa lokhu kukhangelelwe ukuthi kusebenze esikhathini esizayo kodwa hathi kuleli khefu. Okukomithi yabona ukubunjwa kwe-Diaspora Police eseHebron, umnumzana Sifa Sichuma uthi okudala ukuphuza emngceleni ukuthi konke kwenziwa uma isihambi sifika e-border, kukanti okunye kungenziwa ngaphambilini.
Ya ama services wonke lawa okunye okubangela ukuthi kube lama line amade eborder ukuthi yonke into ufike uyenzele khona lapha. Ezinye izinto ngenxa ye technology so kungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office ukuthi usuka lapho uvele yonke into si right amapaper sokufika nje ngale kuyikudindisa and that's it.
Okhangele ukuya ekhaya emalangeni, umnumzana Mkhululi Moyo uthi ngelanga elichisa okumangalisayo kumele kubone sibili ukuthi abantu abagcinwa khathi eside emngceleni.
Kusuka kube kube impela, kusuka kube kube ngoba lama line angkhona abangelwa ikhono ukuthi ema kuma ephakathi ema office lemele kuzene kuma counter ngale. Abantu thola bebalujwana. Yeah. Yimbangela enkulu kakhulu sibili ukuthi ngawuhulumende inxa engakunanzeni. Ngathi uhulumende bonke both ama countries amabili inxa kuyiBotswana iSouth Africa, iBotswana Zimbabwe, iSouth Africa Zimbabwe kanjalo kanjalo. Kungasiza kakhulu lokho.
Awukacaci ukuthi sekusondele ilanga lekhisimusi imngcele yesoke ivalwe njengokuvame kweminye iminyaka. Iningi seliqalile ukulubhekisa ekhaya lentengo yetikiti lebhasi sikhuphuke okwamagama. Izimla kayitshongo ukuthi ikhangelele ukuthi kungene abantu abangakanani ikakhulu besebenzisa umngcele we-Bade Bridge kanye le-Plumtree yona eyophithizela okudlula yonke eminye ngesikhathi sekhefu. Nyakenye kwangena abantu abedlula ingxenye yesigidi i-523,000 besebenzisa umngcele we-Bade Bridge ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.